Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesibili mhlaka 21. Kunhlangula 2022, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ukutshengisela kwabakumsebenzi wezempilakahle kungene kusuku lwesibili lamuhla. Abasakhulayo bebandla le-Citizens Coalition for Change bakhuthaza abanye babo elizweni lonke ukuthi babhalisele ukuyavota ngomnyaka ka-2023.
Sikhiphe uhulumende osehlukumeze abantu, abantu bayadubeka, bayahlupheka. Abala kudla, abala mali, imali abazikholayo nalabo abasebenzayo azithengi, izibhedlela zilamithi, akula manzi, akula magetsi, into yonke le mali ayisebenzi, yena lawo ma-RTGS abawatholayo.
Kodwa abatsha bebandla le-ZANU-PF bathi ziningi inhlelo uhulumende asezifezile.
Okwenzakalayo kuningi elizweni leli. Kodwa bona bavala amehlo, bavala nendlebe ukuthi abafuna ukuzwa okumnandi okwenza uhulumende lo we-new dispensation. Ngunikele umzekeliso khona lapha eBinga, sile ethiwa yi-biggest irrigation scheme yabulawayo Crow.
EleZimbabwe libikwa ligcine isepheni ezizinkulungwane ezedlula amashumi amabili lengxenye ezabalekela umumo emazweni afana le-DRC, Rwanda, Burundi, le-Mozambique. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ukutshengisela kwabakumsebenzi wezempilakahle kungene kusuku lwesibili lamhlanje. Lanxa izisebenzi zikhala ngokwethuselwa umqhashi, umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abongi labanye abakumsebenzi wezempilakahle namhlanje batshengisele esibhedlela esikhulu esePhakarenyathwa bethwele amabhakani bebhoda ngesibhedlela lesi behlabela besithi iholo labo aliseneli lutho. Basuke lapho besiya emahofisini awe Health Services Board HSB lawo aduze lesibhedlela, njalo lokhu bekusenzakala amapholisa ebukele. Ekhuluma lezisebenzi lezi nobhala wenhlanganiso emele izisebenzi zezempilakahle e-Health Apex Council, umnumzana Lloyd Zarawu uthi akula okuphuma emhlanganweni wabo le-HSB izolo. Uthe ezinye indaba afuna zilungise ngezeholo, isimo sezisebenza ezibhedlela lokuba bethole imfanelo zokusebenzisa ezibhedlela. Hambani liyetshela umphathintambo wemali ukuba engahambi esithi izinto zihlelekile. Ungakutsho njani ukuba izinto zihlelekile wena ule mali yethu? Kutshoni lokhu wena ule mali yabantu? Lokhu ukusithethisa. Ungakutsho njani wena ukuba ule mali thina singaholanga? Kutsho uSarayi. Uthe njalo uhulumende kabaqakathekisanga ngomsebenzi abawenza ngesikhathi se-COVID-19. Uphinde wasola labo abangafuni ukutshengisela esithi lokhu kubabisela emuva. Yibo abantu esibazwelayo. Abantu laba minyaka yonke bayahamba besiyasicebela minyaka yonke, bona bengelalutho. Ngakho-ke ngithi lingesabi lutho, kutsho uSarayi. Kuqhubeke esithi uhulumende le-HSB kumele akhulume labo abanikeze iholo elingcono kulokuba azithulele nje. Inhlanganiso ye-Health Apex Council ifuna ukuba isebenze esihola imali encane siphiwe amadola afika phose inkulungwane 840 US dollars. Asebenzisa ngokukhuluma laba HSB ngoba umholi wabo uDr Paulinus Khosana ube engasabele ucingo. Kusenjalo ukutshengisela okwenziwa ngababalisi kuyaqhubeka besithi ukungengezwa kweholo nguhulumende akubasizi. Elinye ilunga le-Progressive Teachers Union PTUZ uNkosikazi Phyllis Thole uthi ababalisi bazaqhubeka bekhalala umsebenzi ngoba bethwele nzima.
Ngendlela umumo oyiyona kathesi ama-civil servants okugoqela ababalisi laba lamanesi kufanele vele ukuthi kathesi ngabe kabaye emsebenzini. Kufanele sibili ukuthi bathi close down, bastrike, bahlale ngekhaya, ngoba uyazibuza lokuthi vele bahamba ngani emsebenzini, ngoba yonke into isifakwe ku-US dollar. I-transport kathesi ukuhamba ekusuke endlini usuye emsebenzini lito idola idola lakho na kawulifoli ukuthenga yonke into ofuna ukuthenga nje isithegwe kudola kodwa bona bahola iRTGS okungahambelani le lokwenzakala phandle
ingcwethi ezicubuna ezomnotho zithi abantu abasenelisi ukuziphilisa ngesimo somnotho esiselizweni iningi libhekane lendlala osokusenza abanye bathi uhulumende ka-Ian Smith wabahuquluzwa ungcono kulokamongameli Emmerson Mnangagwa kodwa ikhuluma endaweni ebekwamaqhawe izolo uMnangagwa ukuphikile lokho esithi uhulumende wakhe ungcono kakhulu ngoba abantu bekhululekile ukuziphilela ngcono bengancindezelwa bekwakubandlululwa ngimele isithu 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu kwele South Africa eye Helen Suzman Foundation ibikwa isibhalele emthethwandaba iphikisa isinqumo sikahulumende weSouth Africa esokumisa ukusebenza kwamaphemithi aphiwa izizalwane zeZimbabwe aweZimbabwe Exemption Permit ZPS. UThuso Khumalo usethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inhlanganiso le ithi isinqumo sokumisa ukusebenza kwamaphemithi ezizalwane zeZimbabwe eziphose zifika izinkulungwane ezingamakhulu amabili over 180,000 sathathwa ngendlela engayisiyo. Ithi ugatsha lwendaba zasekhaya lwamemezela lesinqumo kwelasixwayiso loba ukukhulumisana lezizalwane zeZimbabwe ezilamaphemithi la. Umqondisi walenhlanganiso unkosikazi Nicole Fritz utshela bezindaba ukuthi kumiswa kokusebenza kwamaphemithi la ekupheleni komnyaka kuzabangela udubo olukhulu kusizalwane zeZimbabwe eziwasebenzisayo.
In fact, they will be put to this terrible choice that either they must remain in South Africa as undocumented workers.
Bazozithola sebesebenza bengela maphepha becilibezelwa kukanti abanye bazabuyela eZimbabwe yona leyo abayibalekelayo.
To Zimbabwe, that is essentially unchanged from the country that they have fled more than a decade ago.
Inyathelo lenhlanganiso yeHelen Suzman Foundation selamukelwe kakhulu izizalwane zeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Makotebe uthi kwabaningi South Africa bese kuyilo ikhaya labo kanye lendawo yokusiphilisa.
Minister of Home Affairs Terminator amaZTP ayizange saconsulta thina ezamaZTP holders ongathi konke kungahamba kahle siyawadinga lawo mapermits.
Esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Bongani Nyathi uthi uvele akuqondanga ukuthi umuntu esehlele elizweni okweminyaka elithumi bese kuthiwa buyela kini.
Ngabantu abathenga izindlu, abanye balezi mota khonapha, abanye njalo banabantwana, abantwana bangawaziwe ekhaya. Kusho ukuthi lokho kuyihlukumeza amalungelo alabo bantu.
Imizamo yokuthi ugatsha lwendaba zasekhaya luphawule ngalolu daba ibingakaphumeleli njengoba isikhulumeli sikampathi Ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya besingakaphenduli imibuzo ethunyelwe izolo. Kodwa ke lolu gatsha lusanda kuthumela umbiko emphakathini lukhuthaza kwalamaphemithi la ukuthi bafake izicelo zeminye imihlobo yamaphemithi isikhathi sozwelo singakapheli ngompalakaze. Umphathi Ntambo walolu gatsha uMnumzana Aaron Mdzwaledi usekutsho kaningi ukuthi lesi sinqumo sabo ngeke siguquke. Umelwe eZimbabwe kwele South Africa uMnumzana David Hamazeribi uthi uhulumende weZimbabwe ayikho into angayenza ukuguqula isinqumo lesi.
Any country and every country throughout the world sets laws and regulations as to
iSouth Africa ilelungelo eligcweleyo lokuzikhethela ukuthi ngubani efuna ukuthi ahlale kuleli lizwe lalo esifuna ahambe.
Permit holders of the ZEP to apply for other permits that they may qualify for.
Amaphemithi la aphiwa izalwane zeZimbabwe ngo-2010 ngesikhathi kungena abantu abaningi abebebalekela udlakela lwezombusazwe ngemva kokhetho luka-2008 kukanti abanye bebebalekela ukuntengantenga kwezomnotho. Melisulo 7, Johannesburg, kwele South Africa, inguThuso Khumalo.
Zimbabwe libikwa ligcine iziphepheli ezizinkulungwane ezedlula amachumi amabili lengxenye i-22,568 ezabalekela umumo emazweni afana le-Democratic Republic of Congo, Rwanda, Burundi, le-Mozambique. Abekhomishini ebona ngeziphepheli enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR wethule umbiko izolo besithi eZimbabwe kulabantu abaphose befike inkulungwane ezilichumi 9807 asebaphiwa imvumo yokuhlala elizweni njengeziphepheli, kuthi abazinkulungwane eziphose zifike kwezilichumi lantathu 12761 bafaka isicelo sokuphiwa ingwalo zokuba iziphepheli. Phakathi kwabo isilinganiso sokwedlula amachumi ayisikhombisa ekhulwini i-74,000 ngabadabuka kwele DRC, belandelwa ngabedlula ichumi ekhulwini 11% abadabuka kwele Mozambique. Abe-UNHCR bethulela umbiko kunanzwa usuku lwe-World Refugee Day bekhuthaza amazwe omhlaba ukuhlonipha ilungelo leziphepheli. Iningi labaphephela eZimbabwe lihlala enkambeni eTongogara Refugee Camp esigabeni seManicaland. Kunjalo nje, eleBotswana lethule umbiko othi lizaqhubeka liqinisa imithetho yokungaphi mahlayana abadinga ingwalo zobuphepheli kulelo lizwe, ngoba lisithi iningi alilazizathu eziqinileyo. Inani labeZimbabwe abayiziphepheli kweleBotswana selehle kakhulu eminyakeni emithathu edluleyo. Lokhu kuphume kunazwa ilanga leziphepheli izolo. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHabron kweleBotswana.
Umphathintambo obona ngezomthetho kweleBotswana umzana Ronald Samukuni ekhuluma isikhathi sokunanzwa kosuku lweziphepheli ngomvulo uthi sekungena noma ngubani kweleBotswana ezodinga ubuphepheli. Uthi noma ilizwe lakhe lichothozwa ukuthi alifuni ukunikeza inengi ubuphepheli, lizaqhubeka liqinisa umthetho.
Accepting everyone just because they have entered our country and claim asylum when actually they do not qualify. The growing number of people who are recognized refugees in neighboring countries.
Asingeke sithathe wonke umuntu. Kulabanye abachiya ukuba iziphepheli kwamanye amazwe begijimela kithi, yinto engikhathazayo.
UShamukuni uthi kumele amazwe wonke aphathisane ukugcina iziphepheli, hatshi ukuthi kusinde ilizwe lakhe kuphela. Amazwi akhe aza ngesikhathi iziphepheli ezifika ikhulu ezidabuka kwele Democratic Republic of Congo zabaleka enkambeni yeTongogara Refugee Camp eZimbabwe zachaphela kwele Botswana. Abe-DRC laba babekhala ngendlala, kodwa iBotswana ilokhu engabanikezi imvumo yokuba iziphepheli ngokugcweleyo. Kusenjalo kusele iziphepheli ezilutshwane kakhulu ezidabuka eZimbabwe enkambeni yeDuke Refugee Camp ngaphandle kwedolobho leFrancistown. Lokhu kulandela isinqumo sikarhulumente weBotswana wehlisa kakhulu inani leziphepheli eminyakeni emithathu edluleyo. Abanye abeZimbabwe basanda kwalelwa isicelo abasikhweze emthethwandaba waphezulu sokuthi bengabuyiselwa ekhaya ngoba bezabhekana lobunzima. Omunye wayeyisiphepheli okhulumele Studio 7 ongafisanga uqanjwa ngegama uthi impilo isinzima bephila ngokuvikana lwabomthetho.
Indaba yethu yaphelele ekhoti. Adizisekhoti ikhoti yalahle udaba lethu ngenxa yokuthi sasephuzile ukuhambisa yomaphepha. Siphila kanzima lapha lokhu esikumelele ukuthi singezwa i-United Nations layo siyasilahla kula nto abayenzayo. Kodwa i-United Nations lugatsha olungabe luyasiprotekta, kodwa it seems i-United Nations is now political. Isisetshenziswa ngama-politicians to achieve their political agendas. So there's no one who's helping us. We are just stuck.
Uthi okunzima ukuthi angeke babuyele ekhaya ngesikhathi udlalela soluqala ukuqonga ngoba bona babaleka eZimbabwe ngenxa yezombusazwe.
We are now being treated as illegal immigrants, but everyone uyabona ukuthi situation ekhaya isithuba nzima. On daily basis abantu bayanyamalala bayatshaywa. Manje kuzenzakala nxa lathi sesizafika ekhaya. So umumo esikunzima ndoda kakhulu. Lesisicela ukuthi nxa ngabe kulama organizations angasinceda ngaphandle lapha asincede, ngoba yesi situation esikuyo inzima. Asakwanisi lokuhamba, asasisebenzi, akula kuhle, silaba abantu abethu babulawa yindlala.
Ele Botswana libuyisele phose iziphepheli eziyinkulungwane ezidabuka eZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-2019. Abanye babuyela bekhonona bekhala ngokuthi isimo aqondanga ukuthi babuyiselwe, kukanti abanye sebephendukile elizweni bephila okungekho emthethweni. Iningi leziphepheli labaleka eZimbabwe ngomnyaka ka-2008 lapho kwaba lokhetho lokudinga umongameli olwaludlakela olumangalisayo. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labatsha abadabuka eZimbabwe abaseMelika okwamanje kuhlelo olweMandela Washington Fellowship olubizwa njalo ngokuthi Young African Leaders Initiative iyali. Abasakhulayo bebandla le-Citizens Coalition for Change bakhuthaza abanye babo elizweni ukuthi bebhalisele kuyavota ngomnyaka ka-2023 bekhuphe uhulumende osembusweni ngoba esehlulekile kuvuselela umnotho welizwe. Lokhu kwenzakala intengo yempahla ilokhu ikhuphuka izitolo, abonge labongikazi sebekhalele imisebenzi njalo iningi likhala ngokucitshwa kwamagetsi lokuvalwa kwamanzi mahlayana. Umnumzana Tinashe Kambarami, umgcini sihlalo wogatsha lwabatsha ku-CCC esigabeni sakoBulawayo, uthi uhulumende okhokhelwa libandla leZANU-PF ubhidliza ikakhulu impilo yabasakhulayo.
Sibe le program uhlelo ade silwenza olwe June 16 sikhumbula amayouth aweSoweto asukuma ngobuningi bawo elwisa i-apartheid eyayise South Africa eyayisibancindezele kakhulu. Lokhu kwayenzwa ngabantwana ngabontanga eSouth Africa. Yikho nje sikwazi njalo ukuthi injongo yethu njengama-youth ukulungisa impilo yethu elakusasa lethu, elakusasa elabantwana bethu. Sibe lemsebenzi, into zihambe kuhle elizweni, sikhiphe lamasela asetshontshile imali yelizwe. Sikhuthaza kakhulu abontanga ukuthi besukume ngobuningi babo beyiregister ukuthi bevote, ukuthi nxa kusiyafika u-2023 sikhiphe uhulumende osehlukumeze abantu. Abantu bayadubeka, bayahlupheka, abala kudla, abala mali, imali abaziholayo lalabo abasebenzayo azithengi izibhedlela, zila mithi, akula manzi, akula magetsi, into yonke le mali ayisebenzi yena lawo ma-RTGS abawatholayo. So lokhu abadala abangeke bakwanisa ukuthi bekulungise, but thina njengabatsha, njengabontanga, esikwaziyo ukuthi laba abantu laba lomlangagwale ZANU-PF bamosha impilo yethu eyabatsha. Impilo emoshakalayo ayisiwe abantu be-CCC kumbe be-opposition kuphela. Abatsha abakuZANU-PF lawo badubeka njengathi, kodwa abakwazi ukuthi bezimele ngoba baphakathi komhlangano ongelale idea yokuthi ilizwe likhokhelwa njani, ilizwe kumele lihambe njani ukuthi into zihambe kuhle. Abakwaziwe kutshontsha. Njalo yikho sithe sihlangane njengabatsha sikhumbula iSoweto uprising eyenzakala eSouth Africa. Sikhuthaza labontanga ukuthi asisukumenini sikhiphe uhulumende wamasela, making sure ukuthi ngo-2023 umuntu wonke uyahamba eyevota. Ngikhuthaza abontanga nje ilizwe lonke laseZimbabwe. Ngiyabonga.
Lowo ngumnumzana Tinashe Kambarami, umgcini sihlalo wogatsha lwabatsha ku-CCC esigabeni sakoBulawayo. Siphinde saxoxa lesiphathamandla sebandla leZANU-PF eBinga, umnumzana Khudakwashe Mavula Musaka.
Ama-youth e-CCC bona balohlupho olukhulu olukubana bafuna ukumelela uhulumende ukuthi ebayenzele konke. Uhulumende sebakreatele i-environment ukwenzela ukuthi labo benza amabhizimusi abathuthukisayo. Bona bafuni, bamelela ukuthi simelela lelo langa lapha uhulumende we-CCC azangena khona, yikho ukuthi ilizwe lilunge, yikho ukuthi izinto zethu zisihambele. Kodwa hatshi, ayisikho. Ngingakutshela kathesi okwenzakalayo kuningi elizweni leli, kodwa bona bavala amehlo, bavala nendlebe ukuthi abafuna ukuzwa okumnandi okwenza uhulumende lo we-new dispensation. Ngunikele umzekeliso khona lapha eBinga, sile ethiwa yi-biggest irrigation scheme yaBulawayo Crown iya-revitalizewa kathesi, sokucreatewa umsebenzi eBinga nge-irrigation scheme leyi. Ithi bayalima, bethi belima okutsheneyo beprocessa njalo khonapha eBinga ama-sunflower isiba yi-cooking oil. Kuyenzeka lokhu kusegcekeni, ama-youth amanye siqalise ukungena umsebenzi, amanye azangena. Sile mayini njalo khonapha njengizeli seBinga kuthiwa yi-Mutshesu Coal Mine isanda kuvulwa layo. Abaningi abatsha sebengenile imisebenzi ku-coal mine leyo khonapha ku-district. abanye bathiwe amabhoti amankalakati amabhoti ohulumende abalungiseleyo amabhoti adurayo okumangalisayo bayenza imisebenzi eminingi-ningi ekuthi bezithuthukise khonapha ngunike nje umzekeliso webhinga kodwa ungahamba ilizwe lonke miningi kakhulu imisebenzi ecreatwe wahamba ewandle lapho emakhelwane ama-power station maningi ama-power station asevulwa ukhangele echieve khona senza ethiwa yi-biggest steel mine manufacturer in Africa ikhonapha echieve thina khonapha ebhinga sibe senzela igwayishangani demu inkalakata yedamu sesicele thina kuhulumende ukuthi hhayi ebhinga sifuthi amanzi la ahambe straight ekobulawayo futhi eqala ethelele lapha ebhinga siyenze i-irrigation yethu silimi abatsha babhizi kwathesi bagijima badinga insimu besenzani ukuthi uhulumende enjani ebasapoti kodwa nje kulalaba abakhalayo sikhathi sonke laba ababe-triple C laba sifuthi sihlale labo phansi sibafundise sibatshengise ukuthi ilizwe liyakhwa ngabanikazi balo
abanye abatsha abangekho kubandla le-ZANU-PF bathi mhlawumbe labo abakulelo bandla bathola ukudla okuvela kuhulumende lokunye yikho lokhu besekela leli bandla
hatshi iZANU-PF ithi silinika ukuthi lina liyezithila inhlanzi aliniki abantu inhlanzi iqembu leZANU-PF linika abakhulileyo abagugileyo under i-social welfare ekahulumende abasakhula abakuZANU-PF bathola umbono oweZANU-PF bathi bebone ulungile bagijima lawo badinga labo ongabaphilisa bayaziphandela bayazidingela imisebenzi bayazilimela abanye bayazibazela abanye bayathengisa abanye bathi inhlanzi njalo okuthiyeneyo akula ophiwa yiZANU-PF abe-triple C basibabonayo bayesaba even ukuyethatha izimali kumabhenki bathi ngokweZANU-PF thina sihambi laba kufuna yikuqala kuphela besegcekeni bebangumsindo besola uhulumende abeZANU-PF kathesi ungathiwa kule misebenzi evukayo sebegijima abeZANU-PF beye-aplaya bezingenele imisebenzi yikho kwenzakala ebhinga ayavula amakampani ungakhangela kuyakhwa amaloji ayakhwa bayangena imisebenzi ukhangele amamayini ayavulwa bayangena umsebenzi ngikhuluma nje ekholi isikhanda kuvula eyinye elubimbi iyenza kathesi iyalungiselela la ukuthi ivule bafuna ukungena abatsha abakhulayo ama-agriculture activities ayenzakala ku-district kathesi abanye baphiwa ama-outgrower scheme ikotko bezilima besenzela izimali zabo abanye babalima umumbu ngahambe endaweni yabo lusulu besupply iprovinsi yonke idla ivele ebhinga bayazisebenzela abasakhulayo kathesi ushangani lo engimtshoyo abatsha bayakhuthaza ukuthi bebamba amasimu la betshaya i-irrigation besupply izimbabwe yonke abeZANU-PF bayagijima ngoba bahlakaniphile bayazi ibala lithi indigenization bayalazi ibala lithi empowerment bayalazi ibala lithi patriotism kodwa hatshi abe-triple C babona ngani bengenza lokhu ilizwe liphucuke liphumelele i-triple C asozivuse so ababekukhuluma ukuthi hayi asisabhotijeni asikhangele nini sikhale seceleni akubancedi sebefuna umuntu ozabatshela ukuthi hayi liyafika nini lokho likhala hambani lisebenzelana labeZANU-PF liyakhe ilizwe lonke labo ngapha ebhinga sithi muzethu belekamwibiya tuyakebiya inyika yesu muphathi wakamba nyika iyakwa abeni bayo
lo mnumzana kudakwashe mavula musaka isiphathamandla sebandla leZANU-PF ebhinga obekhuluma ecingweni le-studio 7 esekhalonga esiyabhuwa
Bang you for me, even you.
inzwisa yomculo la Itayi Bokosha owazakala ngokuthi ngumen ayi esake saxoxa laye khonapha emsakazweni weStudio 7. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ukutshengisela kwaba kumsebenzi wezempilakahle ngokungayi emsebenzini kungene kusuku lwesibili namhlanje. Abasakhulayo bebandla le-Citizens Coalition for Change bakhuthaza abanye babo elizweni lonke ukuthi bebhalise ukuyavota ngomnyaka ka-2023 ngoba besithi uhulumende okhona usehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe. EleZimbabwe libikwa ligcine iziphepheli ezizinkulungwane ezedlula amashumi amabili lengxenye i-22,563 ezabalekela umumo emazweni afana le-Democratic Republic of Congo, Rwanda, Burundi, le-Mozambique. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni ngo-past 6 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.